kuqakathekile kodwa ukuthi sitsho ukuthi ukuba ngumongameli weZimbabwe sokukhanya ngani into ezakhathaza, ngoba kukhanya ngani into esicathanyelwa isicathanyela ngokuthi ubona umongameli weZimbabwe nsuku zonke ngiyomphekelayo ngiyokwazi ukuthi uliliqamele ngabo. Nanti uDuko ngento le echiwoyo uzakhumbula ukuthi ngemva kokuvotelwa kwenkosikazi kamongameli welizwe kuqalise ukuzwakala izinduna sithi kakhulu izinduna zemashonaland sezisithi zona unkosikazi kamongameli usengukhwini. Thina ukhwini kumbe indlovukazi siyazi likhosikazi lakuqala elikhulu elenkosi yabantu elenkosi yesizwe. Pho umongameli kasonkosi, umongameli uyakhethwa ngokuvuka, ukhethwa uphakamisa izandla ukuhlasa abantu bangavuka sebenakane ukuthi bangamkhethi. Pho leyo ndlovukazi ukhwini usiza ngokuphini kabantu.
Singathini nxa sikhangele amathuba akhe unkosikazi Mugabe okubusa?
Mina ngokubona kwami kuzaba lokudonselana okunzima, kuzaba lokugogodana lokuhlahlelana kuzaluphi. Ngoba kuvele bakhona abafisi abavele kumelile ukuthi bona bo abazathatha ubukhokheli kuzaluphi, bathathe ubukhokheli belizwe kusuka kumongameli weZimbabwe kuvele kusuka ku-first secretary ngumongameli weZaluphi. Laba bantu kulensuku lemihla leminyaka kusukela ngesikhathi senti belokho bekhongozele. Manje ukuthi iqanda leli selizakuwa liqagwe ngomunye ongabe ezifikele la izolo, ngibone ngani kuzakhathaza. Amathuba akho ukuthi athathe akhokhe lelizwe kuzaba lokushinashana okutho ngabantu.